Ukuxokozela okukubhanga lesizwe ele Reserve Bank okubangelwe yikumiswa umsebenzi okwenziwe iziphathamandla ezine zaleli bhanga sokuthiye abanye besithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe ingaba ingalandelwa iziphathamandla zikahulumende ezifuna ukusenga lezimithiyo kwezomnotho. Ihlekana leziphathamandla zebhanga lesizwe kunye lezinye iziphathamandla zikahulumende zicatshangelwa ukuthi zingaba lesandla ekuthengisweni kwemali emkambo wensitha kusukela ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Ingcweti kwezomnotho zithi nxa lolu daba lungalungisiswanga kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho welizwe. Ezinye ingcwethi ezifana loMnumzana Rejoice Ngwenya zithi akusimuntu oyedwa uhuquluza inotho yelizwe.
Angikholi ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenzisa nje elokuvala nje izinawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela akade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi, kodwa babathize futhi kungenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali. Ngoba ungazinambelele nxa ide ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyalithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona leli yayishiya na ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke behlukenza nje i-code name eyokuthi Queen Bee.
Ungwenya uthi okunye okwenza kube lobuhuquluzi benotho iziphathamandla zikahulumende yindlela ibandla leZANU-PF esebenza ngayo.
Angikholi ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenzisa nje elokuvala nje izinawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela akade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi, kodwa babathize futhi kungenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali. Ngoba ungazinambelele nxa ide ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyalithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona. Ungazifika e-roadboard intengo yakhona leli yayishiya na ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke behlukenza nje i-code name eyokuthi Queen Bee. Angikholi ukuthi umuntu wethu.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ukubotshwa kwezisebenzi zebhanga le-reserve akuphanga themba kuzulu labafuna ukusungula amabhizimusi.
Ikuthi nje bekulabantu abazuza imali leyo beyiphoshela u-black market, yikho okwayenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama-pronouncements akababa Ncube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le e-2% tax le ndaba ekababa uMangubuja ukuthi sozaba nama-FTA abanostro FTA nama-RTGS FTA, yikho okunye okwenze ukuthi isindo se-bond kathesi sibe ludubo. Abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge yini.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ekupheleni kwenyanga ezayo, lapho azaveza khona eminye njalo imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.